umphathintambo obona ngendaba zesisebenzi kwele Botswana unkosazana Anna Moketi ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhathi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumende oweminimum wage. Umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rates for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge-23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge-38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i-1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezimbabwe abafana lonkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengelamaphepha. Nxa ungela maphepha kumbe ungela malungelo okuba kuleli lizwe, kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labezimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha, omunye owezimbabwe uhlala eGaborone uMzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Yeah, udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ngokuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha ku farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe iadvantage of the situation esilayo ekhaya.
Uthebe uqhubeke esithi udaba lweminimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu uyakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu umele uthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana usele minyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu uyamthwelise lokhu ekhombela ukuthi mina vele sengi above that a minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le advantage ukuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
Umnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana kuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture lakunjalo njalo i-minimum wage kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaniningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama-chances okuthi abantu bathole iholo eliqondileyo eyithi amalutshwane kakhulu. So kuzakuya ngomqhatshi ukuthi yini le nhliziyo enjani.
Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kuleningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe, akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani, ikakhulu yena le ndaba yamaphepha into indaba ehluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vele silala amaphepha sihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kulecebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labo kuza emkambo yokudinga imisebenzi kule Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana lebezo babe bakhona kwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabo kuza ekakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi Prohibited Persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabezimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.